inkantolo eyangaphezulu e-Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokubana ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek, yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulelu khetho. Njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile kubhalot bazabe bencintisa.
Babuchuma, nanto kudaba lwanamhlanje uthini ngalowa?
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulabanye abantu especially abe-CCC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bekhethona so-state captured so ngokwenzani u-PF loku vela akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment ye-Supreme Court futhi ngibe zukuthi bona sebesithingile kathesi bazaa ukuthi bona i-judiciary is captured yini ngoba nako sokusebenzile phela indlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yohamba ecourt ayomangala into akafuna uyimangala and the guy have always said ujaji umuntu layo ongakwazi ukuthi ngizekele kwisikhathi akukhuthwa kwento wangibona engabambanga kuhle. Yikho kulamalongzeni ama-channel okutona you can appeal kuye-Supreme Court, you can appeal kuye-Con Court and stuff like that.
Lapha-ke mlala ziyazwela uGoleta uthi okwamanje politini nazo-ke i-judgment siphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ubana luyefika e-High Court. Ngabantu ababe-politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores. Bebefuna ukungena kobulawayo nge-back door. Le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni kobulawayo. So uyabukubona ke okunye kuyaye kumgceke njona ethi uGoleta uthi abantu bahlala besola yona judiciary nje ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba abaregulator i-election abanjengezet uma betho ukuthi laba bantu basike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola-ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obelulethwa yilaba bantu abangama-activist webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumelana labo. Yikho kusolisa abantu inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama-facts that I had heard okwenziwe yi-Supreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ke lapha Goleta nxa sikhangela bekungani lifakele umbekwa umbekwa siwalile uya phambili lizakwenza njengebandla.
Ningakaphenduli lokho bengifuna ngithi kumpendulo kaba bomlalazi lapha into emqoka yikuthi kona sikunazelela ukubona singathandi ukubana simelane namakhodi ngenxa esinika impumela eyiyo esiyifunayo. Bekhuluma okungasibe sikufunayo sesiqasha ukubathethisa sisithi kona nge-impartial kunjani kunjani. Ama-activist bebelelungelo njengomuntu wonke ulelungelo elokuthi a-approach i-court nxa ebona nto kule nto engahambanga kuhle and u-High Court judge laye futhi eburongeni bakhe ebe-right ngoba labo kade bephizinte ama-facts akhona abonakalayo ama-logging sis lawana aweze ukuthi kwakuhambe njani lama-even nama-video evidence ayekhona abantu bebezikhuluma ukuthi hayi siphizile sileso so noma sebebuyele emthembu sotakona gabangeni thini zanu pefu we-rolling machine siyahamba sisitimela lesonto ngaphambi kwaso siyadlula phezu kwakho. This time around abantu I think sebekubonile ukuthi hayi besiloku sivala amehlo mbona ngato this time sibili kuzaba lelozeni proper election sibili ukuthi kona kuzagijinywa sibili ukuthi kona laba be-CCC kade sebejwayele ukuthi kona ibulawo ngiyabo abazamangala this time amasithi abaningi sizawadobha sibili ngoba abantu sebekuqazile ukubona hayi into ekhulunywa yilaba ayihambi ndawo kodwa laba noma bengakhulu kakhulu kodwa bayenza ngoba kwesikhathi lakuthi izenzo kungemazwi.
Baba mlalazi gqiba amafutshane ba
ye hayi kujabulisa uzulu wakobulawayo thina njengabantu bakobulawayo yikuthi mhlaka-23 August sizaphinda lokhu esala sikwenza sivalele izanu ngaphandle ngaze babuye abantu bakithi kabaphiwa ama-chicken slice bama-chicken in kabadle baphiwa isrinko kabadle kodwa benze lokho abakujwayeleyo engongoni. 23 August izani ivalelwe phandle koBulawayo, siyayinyanya kasiyifuni. Ngaze babhase kanjani abantu kasibafuni, sizabavalela phansi.